Kungaqhubeka kungenzakala sibili ukuthi uphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo, ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthi babona ukuthi bengatshayani bengabulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini sihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo leyo kuyabe kungamele ibuye ebantwini, kumbe kube nama-public pronouncements. Abangakwenza yokuthi bakhulume lalo owaluze i-election uMondlane, ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ubesithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyanceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes, uze babonisane ukuthi bengahamba ngayiphi indlela, ngoba owakhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced sibili ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa kusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona kusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisa.
Kungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume, sizothi bengabonisana yini. Kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina, uMondlane engavumi, angazuthi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.